Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lihlala lamhlanje.
Ukuhlukana kwembono kakuthi ukuthi bayizitha kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa ukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-PF atshela umphathi ntambo wezemali ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe njalo izindlu, bavunyelwe ukuyalala emahoteleni labomgabo.
Kusegcini ukuthi abantu abasimelayo ngabahuphuluzi benethu ngezinye indlela, kutho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarong abafisa ukuba nabayihuphuluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo.
Kambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma weSouth Africa elokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe?
ANC yazakala ngo-2017 uphuma kaZuma lapha yafika ANC khwafana akokuthi asozipinde izivume ivuke futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lizahlala lamuhla. Kulezigaba ezilithumi lambili 18 ezasala zileziqhenxe ngemva kokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC. Abaxotshwayo lapho okumele kube lokhetho babalisa umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo mnumzana Amos Chibaya kunye labanye. Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi bazavimba amalunga axotshwayo ukuthi ancintise njalo. Sehlulekile ukukhuluma lamalunga la abalisa umnumzana Siziba. Kusenjalo, ibandla le-CCC lehlulekile ukuqhuba umhlangano walo we-rally obukhangelelwe kwenzelwa eChitungwiza izolo lamhlanje izolo lanxa bebethole imvumo yamapholisa. Ugatsha lokwethulwa kwembiko kuleli bandla alwethulanga imbangela yokungagqutshwa komhlangano lo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuxokozela ebandleni leli abanye besethesa inkokheli webandla mnumzana Nelson Chamisa icala lokufaka eceleni inkokheli eyasungula leli bandla ebalisa omnumzana Welshman Ncube Lotenda Ibithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyo yonke into ebonakala ingxabano kulalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-opportunity esithi lithuba lokuthi lilungise lokho ngabe kuhlupha. Ngakho-ke kusadinge ukuthi kuhlanganiswe amakhanda babonisane. UZulu uyakudinga khona lokho, i-democracy iyakudinga khona lokho, amalungelo abantu ayakudinga khona lokho, i-constitution ukuhlonitshwa kwayo iyakudinga khona lokho, i-strong opposition iyadingakala, kanti-ke i-democratic ruling party iyadingakala. Wonke khona lokho kudinga ukuthi abantu baxhumane kahle ngamakhanda. Bangabe besehlukana ngembono, abantu kabayinganxanye bengamanzi. Ukuhlukana kwembono kakuthi ukuthi bayizitha kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa ukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane, bazabona ukuthi bacabanga ngendlela efanayo base bebambisana besiya phambili.
Khona okwenzakalayo ikakhulu kunkokheli esibona bafakwe eceleni abafana labo Welshman Ncube labo Tenda Ibiti kodwa sibone uNcube ephuma ku Twitter leyisazakala ngokuthi X ekhuluma ukubana hayi kathakazelelanga indlela abasuswa ngayo ungasela ukuthi wena ukubona njani lo
konke khona lokho kuveza kahle kamhlopho ukuthi amathubo okuxoxisana ayadingakala akubayeke ukuxoxisana ebandla bayexoxisana ensitha bayebonisana ensitha abaginye ilitshe bese ezihlalweni ezinkulu ngokuba yikho lokho okudingwa ngabantu bezimbabwe ukuthi babonisane ngoba wonke bayadingakala wonke umuntu uyadingakala akungabi khona osalayo akungabi khona ohamba yedwa bangungabi khona abahamba bebabili wonke umuntu uyadingakala kababambisane ngakho ke konke lokho kuzadinga ukuthi baxoxisane njalo ke khona lokho okwenzakalayo kakutsho ukuthi bayizitha kakutsho ukuthi ngeke bahambisane kutsho ukubapha ithuba lokuthi bakhulumisane inhlanganiso lenhlanganiso iphumele kancane ngabe imbono ijiyana ngokuba kungaba lo mbono wodwa kuba lengozi zenkulu kodwa ngaba lempono emnengi kuyabahlomisa khona lokhana kubenze ukuthi bahambe baphumelele kulokho abafuna ukukwenza
umnumzana efidlela Ncube ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo Amalunga edalela eParliamente awebandla leZANU PF atshele umphathintambo wezemali umnomzana Mthuli Ncube ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi baphiwe izindlu njalo bavunyelwe ukulala emahoteleni labomkabo Amalunga eZANU PF asele eyiwo wodwa edale ngolwesihlanu ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC ngeviki edluleyo ngoba ebekhonona ngokugcotshwa kukamnumzana Scott Sakuponya owezanu PF. Amalunga edale awezanu PF la abikwa ethe awafuni ukuphiwa imota ezilentengo ephansi kwenkulungwane zamadola eMelika angamachumi ayisithupha $60,000 ngoba zingelasithunzi. Omela imasingo South edale umnumzana Tanatswa Mukomberi uthe inengi lamalunga alenelisi ukuthenga impahla ezibukekayo ezifana lamasudu. Umphathintambo uNcube uthe uzagcwayisisa lolu daba ngenjongo yokukhwezela imali abayiphiwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kusegcina ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kusho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarong abafisa ukuba nabayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo lakhona ukuthi beke ukuthi bona imota ye-60,000 imota engelahlonzi kususisisi ebengicabanga ukuthi bazobethi hayi bathenga imota ezilula ezingaduliyo kwenza ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education ingene ku-health incedise isizwe ukuthuthuka kodwa bakhuluma ngezimota I think lokho akusivula amehlo njengabantu abavotayo abezimbabwe ukuthi kwisikhathi esilandelayo asikhetheni abantu esikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukulephi ibandla lelozombangazo ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanele abangameli bantu abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona lakhona ukuthi uyekuzwa umember of parliament sithi hayi laba bekhona kule item edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawa sebefuna bathole leyo mali batsho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathengela imota ze-60,000 US dollars so bacela leyo mali bayibisele kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong eParliament sikhanele bakhuluma indaba yentuthuko ye-development ekuvusela ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimota zabo so hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okuthi nje abantu bezimbabwe asifuleni amehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs ezanu PF ngabantu sebehlala eParliamente kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe sebefike esigabeni sokuthi sathi nengxenye hayi abasacabanga ukuthi kuyiwe ngabona sebefuna ubana bazinothe kuphela
manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo
uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavoteli umuntu abantu bavotela iparty ethile yikho unanzela ukuthi ungaya emakhaya uyathola kule ndawo abantu abavotela umember of parliament kumbe ukhansila ethi esekhethe uzantu bethu abamazi kodwa kwabamvotelayo ngoba kuyabe vele kugqoke ibhathi elezanu PF emakhaya kujwayelekile lokho ubuye emadorobheni sokukhetha uMB wakhetha ukhansila uza abantu abamazi ngoba lo muntu begqoke ibhathi ele-CCC ngezinye indlela abantu beZimbabwe labesilahleka khona sivotela kuvotela ama political parties asimuntu and ama political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona avotela umuntu thina njengabahlali njengabantu abavotayo bayenza lokuthiwa sebesi abuse babona abantu laba landaba lomuntu bona sebefakalo bakuyini okufakiweyo because lalo hlupho lokuthi kathi abantu abangenileyo but manje izimoto ngabe sikhethe abantu abalohlonzi abantu abamela abantu abantu abahlonipha abantu abantu abaziwa ukuthi ilizwe fanele lithuthuke abantu abananzela ukuthi umkhono walilizwe ufile ufuna ukuvuselela abantu abananzela ukuthi i-industry ufanele ivuselele abantu abananzela ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakame ziye phezulu abantu abananzela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo kubana zinethuzulu zibe le mithi zibe le mtshini yokuhlola ukuthi zibonakala umuntu uhluthwa yini ngathi ivota silaleyo ngqondo bekuzaba yindlela engcono kakhulu kuba lelizwe lithuthuke but ngalo esikubonayo hhayi bantu bakithi ake sivuleke amehlo sesizizwele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uqoqa labantu abandlela abaningi bebeyisola ngendlela ezinenge ezithiyeneyo and belezizathu thina abantu ama-MP bantu bafike epalamende bafike badibhete ngako ukuthi abantu bathini bandle but bona sebekhuluma ngemota zabo sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu into ezingakhulunywa ngabantu so kuthi abantu avele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa so kasimangali lelizwe indaba lisesimeni esiso sona ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona kubale senziwa ngabantu ukuthi hhayi siqhubeka siyaphambili ake sifunde ukuvotela umuntu athi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket le-political party ethile kuzasikhathaza lokho kuzenza izizwe zihlayele iphansi lingelantuthuko so-ke ekugcine kwakho konke bese silala ama-MP anala afuna izimota afuna lezindlu abezanu PF ephalamende kuyala bahloni babantu ababakhethayo
lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izembusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Gambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma wakwele South Africa lokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe. UZuma uveze ukuba kasoze aqhuquzele abantu ukuthi bavotele ibandla le-ANC ngoba esithi seliphambuke kunjongo yomdabu walo. Uthe uzavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe elilenkokheli eyabaxeqebuka kubandla le-ANC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngokubona kwami inyathelo elithethwe ngupresident uZuma elokubumba elinye ibandla njalo atsho ukuthi akasoze avotele i-ANC ngibona ngathi sibili iseclear message ethunyelwa kuRamaphosa ngamanye ama-leaders ngoba kunje so umnumzana uthi abombekela utsho njalo uthe khona akenelisi ukuthi ayitshela abantu amanga ukuthi abavotele i-ANC ngoba i-ANC le khona ngathi ayisiyo abayaziyo i-ANC ngeqiniso sibili hhayi i-ANC le khona manje ayisiyo i-ANC le ihle ngo 2017 ANC yazakala ngo 2017 uphuma kaZuma lapha yafike ANC kwafana akuthi asozipinde izivumo ivuke futhi isipikiri sokugcina kucoffin ye ANC sachaywa mzana kufakwa umbalula ukuthi abe ngusecretary general we ANC lwana ipolitics akayazi akayizwisisi ngumuntu nje ofuna lezi inkokheli esinazo ekhaya ezithanda ipublicity kakhulu ezithandayo khona ukuthi ezilandela ukuthi makulomsindo ufuna nje abantu bezomsindo bejabula zenze izinto zizinkokheli ngaleyo ndlela awusiye umuntu ongaphatha isikhundla esikhundleni se-ANC. So lokhu kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa umsebenzi umehlule yena vele ama-credentials akhe abevele ne-question mark ku-ANC ngoba ngeqiniso ngathi uyiphapethi ukungena kwenzileyo ku-conference yabakhona e-Nazareth laphana kwaba yikuthi usponsiwe and abantu abamsponsa ukuthi abe ngupresident abasponsa i-campaign yakhe ngabamhlophe abahlangane abahlanganise orupert le-open aimer. So ngezinye indlela labo bantu futhi basponsa i-EDA the same people abantu abasponsa i-EA abasponsa uRamaphosa abantu abasponsa i-DA i-DA siyakwazi sonke ukuthi iyiphathi ephume ku-national party egokholwa ngu-Frederick William de Klerk labo PW Boer. So-ke kule question mark ngoba abanye bathi khona vele khona manje i-ANC iranwa i-DA i-ANC icontrolwa i-DA uRamaphosa izinto eziningi eziyabe zingathi i-DA yayivumelani lazo vele akazenzi ngoba yikho lapha adla khona so bathi ise-DA ren or ise-DA run ANC so kunzima kakhulu
manje ngokubona kwakho
ibandla le ANC lizanqotshwa yini kukhetho oluzayo nxa sikhangele lokho okukhulunywe ngumnumzana Zuma.
Then yona ANC imajority ayizokuyithola. Ayizokuyithola ke kuba into embi ukuthi ANC igcine seyidinga ukuthi yenze i-coalition. Inkumbulo omunye veteran bonathi ngulotha umsimanga lo bengathi usefuna ukuphuma. Ekhuluma lapha ngibona kumabona kuthi lapha ethi ANC kumele ukuthi izimisele ukuthi izayenza i-coalition ne-DA. Lokho ke kwathi kwabakhomba ukuthi i-ANC ayisekho. Uma i-ANC singafuna i-coalition ne-DA, saka iyona DA saka isuke kuphi iparty yiphi ngovele ngokudalwa kwayo. Selokhana kuthi yonsithi i-ANC isesimeni esibi, imajority ayizukuyithola. Izaluza ama-seats amaningi kakhulu, izoluza ama-votes amaningi kakhulu. Embona ukuthi ama-votes amaningi azodliwa yi-DA, azodliwa i-EFF ekhokhelwa ngumnumzana uJulius Malema. Then i-DA izokwala ilokhu ikhona, ibonakala nje isebenza khona indlela esebenza ngayo. Kodwa i-ANC kukhanya ngathi iyafa ngo-2017. Ngo-2017 angeke iphinde ibe yi-ANC lana yabo Mandela, ayisoze ibe yi-ANC kaThabo Mbeki, ayisoze ibe yi-ANC kaJacob Zuma. Ngoba siyakhumbula uJacob Zuma uma ezongena embusweni nguye umuntu masibheka i-percentage wathola i-percentage enkulu ukudlula eyatholwa nguMandela, ukudlula eyatholwa nguThabo Mbeki. So uJacob Zuma wasebenzela abantu loba nje kwaba lalokhu nalokhuyana okuthiwa wakwenza. Kodwa-ke ngoba into ezingingacacile ngezangikhona, so i-ANC embusweni kuzoba nzima kasi afanele idlisane le-DA.
Alo ke ngumnumzana Cassius Ajayze Simanampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkulumo zokukhumisana umlotha phezu kodaba lwegugurahundi ezizakhokhelwa zinduna zizaqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amanzi asezavalwa okwamalanga amabili ngeviki kobulawayo ngenxa yokwehla kwamanzi emadamu alethela leli dolobho. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi, ngiyalibingelela uma khona le makuswini esiganda konkosikazi. Mina igama engilisho ngalokho sokusenziwa nguwesamncube, uwesamncube i-battalion 1 labo sengezwa Chabanga. That's why wabavalela phandle uThamisa ngoba zimpimpi badla kuZanu-PF laba bantu. Lokhu tshona besola uThamisa bethu wenze lokhu ngintando kayiphikiswa. Uyabona ukuthi i-information masiyenza emkhulwini wangkhaya ungayizwisizwakala kubo makhelwane basophu khonapha ekhaya. UThamisa never wrong, Thamisa is right. Yibo abadiliza ibandla leli njengabo sengezo Thabako abe ku-MDCT bayobuya manje sebezobangisa lapha ku-TPC obathunywa of which bathunywa izanu. Nanko usengezo Thabango uthengelwe indlu uNangagwa, right? If kuyukuthi ubemele i-TPC wayezadiliza njani ama-councillors nama-MP afaka wakhe ehlanganisa konke lawezanu njengabo uSandra Ndebele ubafake njani? Kulabanye abesishoneni kodwa babusa iBulawayo bengabe esishoneni through to izanu ababoni nje khonapho ukuthi usengezwe Thabanga nguye umcabanisi obophanisa izinja ngomsila, nguye umuntu oyirabisha odubekisa izalukazi zemakhaya ezingekho kuZanu-PF ezingaholiyo ezikhala imini lebusuku ezingela abantwana abasebenzayo eGoli or eZimbabwe. Abantu labana abanjalo uhlupho balala bengadlanga, but iZanu-PF ikhetha ababo, ayila ukuthi umuntu woko weZimbabwe ngoweZanu-PF, yona ikhetha abayo. Wrong into enziwa i-government yaseZimbabwe.
Studio 7 ninjani? Hawu, siyaphila. Sibonga indaba enisinikeza zona. Hawu, ezimnandi. Siyabonga kakhulu, sengathi ningahlala ninjalo, nisithumela njalo nje. Bengicela impela nje unakuthi iphimbo lami liyafinyelela lapho. Ningangibuzela ubaba uMnangagwa nje impela ukuthi njengoba amaChina emnikeza ikhali nezimoto zempi nezikepe neindiza ulwa nobani impi ayilwayo zaphiwa into ezingaka ulwa nobani yabonga ngina wamane
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli khethanini uchabanga kube nguye umkhokheli etriplec uchamisa kala sithunzo kwamanje wawumana lapho uchamisa uthi kamazi uchabanga umuntu abakhule bonke sisitha kamazi mina ngimazi uchabanga since from kudala from MDC Alliance wangena ku-CCC okwamanje ngoba usakufanele ukuthi abe ngumuntu osesebenzela isizwe seZimbabwe selisithi kona kasuye umuntu we-CCC liyayangisa abantu be-CCC uchabanga u-right 100% khangela nini ke uselikhatshela abantu bakini bakomthwakazi khatsha amandebele kuphela ayilanapho kamilineup kakachabango eyinathisa amanzi iphuzisa amanzi iphuzisa ikofi fiva chabango fiva awuyindoda emadodeni uyibekile induku ebandla chabango ngiyabonga
siyabingelela sekongisudo 7 ngiyadumaza ukuzwa ibhotswana la isala ukuthi amazimbabweni angangena ngala passport kodwa khona uma usuthi ufakele izibuko kuyiqiniso ngoba abantu bezimbabwe abasezwa umuntu emhlabeni zonke jikelele ngendaba yezanu PF amazwe omhlaba iAfrika yonke abancedise amazimbabwe bethole isisombululo sokukhipha izanu PF kamnangakwa embusweni kufakwe i-opposition ezakwazi ukubisela isizotha samazimbabweni ukuthi ahlonipheke umhlaba wonke lo ungabona bengasenandaba nabo noma bebuya benganamapassport ukuthi uyangena ngesithupha ngoba kula mzimbabwe ngombona isuke ezimbabwe seBotswana eBotswana kutshisa kanje ilanga akula ngisho nendlela yokulima eBotswana abantu bezimbabwe bashiya ilizwe elingakwazi ukulima bethola ukudla behamba besatshiswa lilanga lenkangala eBotswana beze bexoshwa khonale bekwezikafuleni khonale bese imisebenzi engathi ishunje ukuthi bethole impuphu so izano PF yiyo ekhiphe isithunzi samazimbabweni umhlaba wonke izano PF yiyo kumele ikhitshwe embusweni amazwe onke encedisana ne-opposition ukuthi ke kubuse i-opposition kuzaba ngcono ezimbabwe siyabonga
Studio 7 njani umthembo okhulumayo thanda ukukhuluma ikhulumaleka Papa Joseph Chuma ngendaba kaJob Skala wathi Job Skala maybe into yenza ukuthi avalelwe nabanye bakhe be-CCC uthi ngoba bayesaba ukuthi uzogenqula urokuzela uChamisa hayi Baba Chuma i-CCC ingena kuphi because amakhoti ngawezana lokho kuyazakala anti hayi bantu abadala nithanda ukuphika iqiniso nje amakhoti ezibabha captured izano ungabofaka i-CCC endaweni engayisiyo njalo ungabogugula inkulumo Baba Chuma uyenze bese side lakho lokho kusegcekeni even umntwana omncane niyakwazi khonoko eyi yazinyake ngizibuza ukuthi abantu bezana indlela abanamanga ngayo banabantwana banabafazi xa beqamba amanga nje bathini ebafazini babo nasebantwaneni abanje liyarhutshula mntu omdala
i-covid yathi isandafika bazenza bona abantu la abantu abalozwelo betshela amanye amazwe kuthona kuvala ilizwi abantu bevalilwe ezindlini imithovu abantu bemiswa yonke le corruption yayenzakala lapha nango ke lamhlanje i-covid iphelile kodwa izanu uphefu loku iqhubeka ibulala abantu izanu PF leyo iqhubeka ithumba abantu izana PF leyo iqhubeka ibopha abantu iCovid yaphela kodwa zingakhi izidumbu ezikamnangakwa ezilokuzisiba phansi kube abantu babulaya iCovid kube kungcono kube nothi ukuthi bebulaya izana PF kumanje uthenge izikhali zenu kumanje uthenge izikhali zokubulala abantu akula mkhuhlane ongadlula izana PF akula nto engaba sabisayo njengezana PF izana PF facekile abantu khuluma kanje ebhalakho lapha more than 20,000 abalapha more than 20,000 imphefumulo engelacala ezulazula ayo esebhalakwe lapha kodwa ngeke beliboni izulu abantu lapha ngeke beliboni izulu omnakakwa lapha dashwayo ubona belamabhadi yonke indawo behamba belulazeka kuphela sebebulela abantu abaningi kakhulu laba abantu lapha ibhalakwe vele ngomthetho langeqiniso indawo lena kumele kube ngayindawo esomthwayo leya kodwa stila abafowethu bathi bezama ukuthi bezama ukuthi belungise bayahamba futhi bayadilisa aze inhliziyo yami ihlungu kakhulu ngalabo omnakakwa lapha abantu balala bengadlanga emakhaya lapha
Studio 7 njenjani basakazi bethu ngenhlonipho nawo ujabula la ngidilingani ukuphila lonke nje amagumbi amanomhlaba thina into engizayikhuluma lapha uChamisa sizamlandela kakhulu sizamlandela kakhulu umkhokheli wethu lokho ukuthi sizehlukana laye hhayi asehlukane laye into emangazayo ngamagama kaWelshman uWelshman nxa esithi uChamisa ulenkani akatshelwa lutho ngamanga la kuthongirayi watsho njalo uWelshman
watu tsangara lenga nile ngathi befuna ukwenza into zabo ezingalangqondo bedikizela kodinga ukuthi abantu bengezwana benza njalo abahambe baphume emuntu kuchamisa bayezenzile ngoba bejoyina into lokwenza uchaba ngoba bona sibona ukuthi bazaba labalandeli yini ngoba yiwo bonke abadala ezinyakanyaka yonke leya kayisukuthi bazimpimbi bathanda imali kakhulu abalandala ukuthi balungiselise kathesi ukuthi uchamisa lenkani wathi into ekamba amanga amanga la akhulumayo amanga siwashaza tshoko kamba amanga westman ngasihambele nje avalelise aphume asilandaba la ichamisa sizomlandela and kayisime ngedwa loba zilisizo sibaningi abahambe asilandaba labo thina sizosupport yena uchamisa asoze sidelinga ngokuizandla asenzela into asincede ngalutho asila presidents baround entandane thina elizengethu
amavuwoizalo eyi kunomuntu obuzile kuhle la aze ngizwe umuntu ku-studio 7 ekhuluma kuhle abanye laba ngizwe bezokumanela besiya uzele ukuthi kanti ngakubotshwa abe-triple C kuphela ezimbabwe kanti kusho ukuthi abezanu vele abawona kusho ukuthi ngamakholo asibizi ngongcwele engcwele abantu bezanu vele abawoni bona abalamacala ukugawula ukuthi vele ababotshwa lo Joseph Chuma abantu ababotshwa kusho ukuthi abalamacala ezenzithi kanti yena uJoseph Chuma ukhomentani uwithdrawa kwephathi engasiyo yakho kanti bengaze bewithdrawe ephalamenti wena Joseph Chuma uluzani ufunani anti lina izanu vele lifuna bawithdrawe ukuthi lisale liyi-one party state lilodwa I think labafazi bena bayalitshela ezindlini ukuthi ayiyakwana laba mdala kwinto wabo lokhu yingcekeza kuthiyana but ngenxa yokuthi elagade isilwane vele akusehlekile
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba lokuzilibazisa silo Gibbs Dube we Studio 7.
Okuzalilo mudla muzuthini na okuzalilo mudla muzukhuluma mama
Salibonani basakazi bamabahle ngalibingelela umsakazweni wethu umsakazi kaZulu umsakazi wethu esiwuthanda kakhulu ngibingelele phetsheya kwezilwandle ngibingelele kulo lonke likamthwakazi ngibingelele ngCalvin Moyo umakhulela endleleni isizwe eqhamuka phansi letho lotshwe esigabeni sasemaBlues ngizolethulela iqembu le-Unique Super Sounds iqembu elidlala umculo we-rumba si-Unique Super Sounds saqala lo msebenzi wokuhlabela ngo-2018 kusho ukuthi sakhipha i-single track yethu yokuqala ngo-2020 salandela nge-album yethu yokuqala ngo-2021 eyilesihloko sithi amaphixiphixi sazolandela nge-album yesibili yayilesihloko sithi umqali wendawo so namhlanje silethulela idlala delete elisha shashashasha ele-Unique Super Sounds elilesihloko esithi sona amachaphazela esithemba ukuthi lizoyijabulela abantu bakithi ingoma ezimnandi kakhulu ezithinta komncane komdala kuye wonke umuntu nje abadinga ukwazi kabanzi ngomculo we-Unique Super Sounds bangaxhumana nami umakhulela endleleni ngitholakala kulezi nombolo ze-WhatsApp ezithi 0711 66016 66016. Ngiyabonga
I'm gonna go to the hospital.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lokuzilibazisa esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.